Intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela impuphu, amafutha okupheka, ithukela, iflawo lokunye iqhubeka iqansa kokuphela osekusenza abantu behluleke ukuthenga. Lumsakazo obhode kwezinye zezitolo wathola ukuba intengo isiqonge okuphindiweyo, kanti labathengi bebebalutshwana, okuyisibonelo sobunzima uZulu abhekane nabo. Ezitolo eziningi i-2 liters yemazowe ibiza i-$335.99 yeZimbabwe, i-50 grams ye-washing powder ibiza i-$159.39 kuyimali yeZimbabwe. Ikhabishi eyodwa yona ibiza i-$109, kuthi i-10 kg yempuphu ibiza i-$557. I-2 liters yamafutha okupheka ibiza i-$439.99, i-500 grams yamatemba yona ibiza i-$674.99, kuthi i-2 kg yechukela yona ibiza i-$246.99 kuyimali yakuleli. Isakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nomthandazo Maseko uthi zonke lezi zintengo ezingeneliswa yimuli yakhe.
Bengithenge 20 kg zempuphu, khathesi sokusenela 10 kg. Amafutha asenrejisile, ade ngithenge 2 liters, khathesi sokuyi-750 ml. Lokhu akusaqedi inyanga, and sokusiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba inyanga ukuthi iziziphele isiqeda nzima, asisa-afforde ama-basic commodities lawo. Njalo okunye ezinye izinto kade sizithenga kanjengaboflower, orice, sesisakhathi la siseneliswa ukubathenga ngenxa yokukhwela. Umholo wona ungakhweli, lokhu mile ndawonye. Le mali enale madlana esiyitholayo vele ayeneli, so sokusiphatha nzima kakhulu.
UMaseko ucele uhulumende ukuba angenele kulolu daba.
Manje kubuhlungu futhi okunye, izinto zangkhona zikhwela ngeyethu imali, izimdola zizokhwela nange-forex nale esingenayo. Siyacela futhi ukuthi ngabe kuyavuma ama-basic commodities abe nganeno, kube ngcono engaduri, lathi kube affordable. Kukhangelele ukuthi uZulu vele uthola imali engakanani, lalapha emsebenzini bathola imali engakanani, lalabo abazisebenzelayo bathola imali engakanani. Iye kureduce bebone ukuthi wonke uZulu uyakwanisa uku-afforda ama-basic commodities.
Umnumzana Victor Dube ohlala eBudiriro eHarare uthi ukukhwela kwempahla ezitolo akuhambelani le mali eholwa ngabantu.
Ikathesi sikhuluma nge-COVID, abantu abakwanisi ukuthi benze izinto zabo. Sikhulume ngakhonokho, sikhuluma ngeze-COVID, abantu badilizelwa impilo yabo khonapho ama-operation abo lawa, kanti bafuthi abantu bephile njani ngapho intengo ziyakhwela, imali ozayithatha na? Sokusitsho phela ukuthi izindlu zonke ziza kuthi hhayi isinkwa sisadliwa, lokhu akusadliwa, bedlini abantu bonabo. Nxa sesibona kusasa sokube ukudlwamudlwama ukuthi uzihambela nje umuntu akubambe akukhame, siyaye sithi kubangwa yini? Ikhonokho nje ukungela control okukhweza izinto, lenza izinto ukuthi abantu behlule ukuphila.
Umnumzana Efi Dlelancube ophatheke kumikhankaso yokulwela amalungelo abathengi kunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi abanengi bathwele nzima.
Abantu bayahlupheka kakhulu ngokukhwela kwentengo yezinto. Lokhu kuhlangana kakhulu lokuthi kulama-lockdown abantu abasebenzi, ayikho imisebenzi vele kwanhlobo. Abantu bathwele nzima, kukhwele yonke into abantu abayidinga ukuthi baphile ngosuku ngosuku. Ngokunjalo baningi abantu asebekosokusa kushone ilanga bengazange bahlangana lokudla, sekugcwele lokho okuthiwa i-child malnutrition, i-child hunger.
Uncube uthi uMangoye sebelala eziko emizini eminingi emadolobheni lemaphandleni.
Imizi esiwele ngaphansi ebuyangeni lasekusweleni ukudla isiminingi kulalokho ekade yikho khona, kutsho khona ukuthi ilizwe selilohlupho, selilosizi, selilobuyanga. Lokusweleka kwemisebenzi, lokusweleka kokuphila okwedlula lokho laliyikho khona eminyakeni engu-5-10 kusiya le emuva. Isimo sakhona sidinga ukuthi kulungiswe ipolitiki, kulungiswe zomnotho, kulungiswe konke, ngokuba indlela okukhwela ngayo izinto kusho ukuthi abantu bazaphela bebulawa ukuswela ukudla, i-malnutrition, le ndlala nje.
Ingcweti kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Lubani Nondo ulandisa ngembangela yokuqansa kwentengo.
Okunye okungakhangelela ukuthi yona i-COVID-19, thesile COVID-19 uhulumende uyamnisa into eziningi ukuthi ziproduce elizweni, yabevalavala amakhampani, whether ikhampani leyiqakathekile or what abakungeni. 2, the restriction of movement of goods ezivele South Africa zibuya kwele Zimbabwe layo iyayisiya phezulu. So sesithola impahla ezincane onxa sesisithola ngentengo ephezulu. Olunye lutho singalukhangela, iSouth Africa ngokwayo iyabhebha, i-economy yeSouth Africa iyaphansi. Nxa isiya phansi ukuthi uthi thina njenge-supermarket eSouth Africa, ngoba thina siproduce lutho, sesithola lathi intengo zinjani ziphezulu.
Asanelisanga ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngokulungiswa kwempahla lokuthengiswa kwayo unkosikazi Sekayinzenza. Yena ube kuthiwa usemhlanganweni wequla labaphathi ntambo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.